Yeah, abantu mina ngalaba ngakhomunicator labo sokulesikhathi, but ngibona ukuthi mina maphepheni namhlanje angazi ukuthi kuzokubambeni, but ngihamba sicasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngimi ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza ukuthi eSouth Africa ngizisikhathi lo wakhathesi. So ngiceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So ngiba sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele ube sengamncini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikodwa ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libelisenza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona, ngiza kubeka ngendlela mina ngiku-understanda ngayo ngibona ngayo nxa ngiba ngikukhangele. Kukhona kwamanye ama-provinces, kwamanye kakukho besikubona kakhulu thina sinxa kule region, besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo, kuthethiswana, kuthelwana amashona amaNdebele, sesilokuhlonitsha iy'nkokheli ezikhona, kusenziwa into eziningi, kukhuluswana kokuphela. But kithi ngapha emadebeleni South lapha mikade ngiwu-chairman khona, ngiyathaba futhisa ukuthi thina besiku-avoid-ile singena ama-factionalism nalabo singena tribalism besizamile sikulungise, but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzwa ukuhluphana eHarare kanjalo kanjalo, but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Singami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris, ngoba befika sabayamukela thina sasiku-opposition, sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition kanti sizibancedisana ukuphakamisana, but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzimeki zingiphetheyo ngapha sizame ukuthi sihluqele umsebenzi nophambili, kodwa phakathi kombana kulabantu abaningi abadonsele emuva abalisele into ukuthi iye phansi. So sathi why isichitha isikhathi sethu khona lapho, ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kulokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iya ngapha.